aba ku VOA indebele Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhla ka 29 ngolwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla le-MDC bakhangelelwe ukuthi bazatshengisela emigoqweni namhla bekhonona ngokuhlupha abantu eZimbabwe.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngomkhetho abantu batsho ukuthi into azange ihambe.
Abantu bafuna ukuthi uhulumende aphangise ukunika izabelo amandla okuzibusa.
Okokuqala esikukhangelelayo yikuthi nxa kusiba le-devolution sikhangelele ukuthi isigaba sakithi ngapha elubhane sesingaba lamathuba okuthi siphakame.
Uzulu wethula akufisayo.
Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi kusike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bazatshengisela emigoqweni namuhla bekhonona ngokuhlupheka kwabantu kweleZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume uthi kumele abatshengiselayo benze lokhu ngokuthula njalo bagqoke izembatho ezimhlophe kumbe izembatho zamabandla okholo lwesiKristu. UMafume uthi abantu abaningi sebesehluleka ukuziphilisa kulandela ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka lapho kwanqoba khona ibandla leZANU-PF lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi kabesabi ukudutshulwa ngabezomvikela njengalokhu okwenzakala eHarare ngoNcwabakazi okwafa khona abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi badutshulwa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomlandeli webandla le-MDC umnumzana Handele Mlilo.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngokhetho abantu batsho ukuthi into azange ihambe kuhle. Nangolohulumende lo into ezinye izinto azenzayo khathesi bathe abantu nxa bekhuluma bathi bona zibulala bona abantu abayibo kuthiwa bayahlupheka laba bevele belungile bezenzele into zabo belezimali zabo kabadubeki nabantu kazana lokho bedubeka. Yikho abantu bemele baye nje esithithini bayotshengisela ukuthi hayi into le kasifuni. Into le ngesikhiwa bathi this is our right. Uthi sitshela uhulumende ukuthi kulento esingasifuniyo kanti kubhaliwe kuyona le ilokhu ugwalo olukhulu oluyilo esikuswa ngalo ukuthi sizanxa kulento esidubayo siza kuya phandle siyotshela wonke umuntu lo mkhokheli welizwe ukuthi lokhu asikufuni.
Nxa sesigangela babamlilo kunceda ngani khonokho njengoba umnango kesithi hayi uyazama ukuthi alungise okuhlupha elizweni?
Hayi phela kanti asikuthi sithi njengoba thina nxa sisiya khona ngaluza njinji izinto umele akwazi ukuthi kulento esingazifuniyo. Umuntu okhokhela uyalalela abantu abakhokhelayo. Ngakho-ke njengoba singekho ukuthi sizagogodeakuyona le ndawo kuthiwa kusestate or sithi baba Mnangagwa ngabe wenza into ezinje sizamtshengisa phela ngokuye lokhu ze phandle estritini ukuthi hhayi lokhu okunje kasikufuni azizwele ngendlela zayo ukuthi kulabantu abakhona ababuye lapha eHarare bathi bona hhayi injeba kasiyifuni.
Kodwa-ke singathi kuyanceda yini kumbe akuncede ukwenza khonokho?
Mina angikuboni ukuthi abantu labalalela angikuboni. Angikhulula kuyanceda ulutho oluzakwenzeka kodwa phela bemele akwazi ukuthi hhayi sizwile ukuthi kulabantu abathe.
Kule mibiko ethi abatsha bebandla leZANU-PF labo bathi bazatshengisela emigoqweni eHarare ngesikhathi esifanayo okulakho ukuthi kudale ukuxabana kwababalandeli bamabandla la. Umnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi ibandla le-MDC lenza okungalunganga.
Ngibona nje into efuna ukuphambanisa
ukuthula okukhona elizweni lokuphambanisa abantu ukuthi babone angani kulento engahambi kuhle ngoba bona bajahile ukuthi ngabe bathi into le ibakibo ngabe yibo bayiphethe into yombuso le ebasithuma ekhethweni. Akukela nto isikhathi asikathini izinto zonke zisenziwe umsebenzi yonke yenziwe kodwa ke bona sebegidimela ukuthi bangene emgwaqweni bethi lokhu nalokhu kanti kuzasetshenzwa njani nxa kuza kusenziwa njalo abantu bazathi bona nxa abantu bethi basungula inhlelo zokusebenza baphikisane lakhonokho beqatshile ngomva kokhetho bese bethi bona hayi bademonstrate-le ukuthi 2% liyana lalokhu lalokhu ngamanga soqinisele la bale njongo yabayijonile kodwa hayi kithi bathe ukuthi ukusibisela kuphela emuva ilizwe thina abantu bakhangela ukuthi ilizwe liye phambili kodwa laba abantu badinga nje ukuthi kube lo msindo lani lani into ezinjengazenezo international communities ikhangela amazwe amanye ezikhangela ukuthi ezibabe ngabona kule bu-attract-a i-attention yabantu abangaphandle abantu ukuthi babona ukuthi into kule nto ezingahambi kuhle ezimbabwe kodwa khonokho nyabaloza kuphithi hhayi akuzekakuthole lokho kips akukho lokho
ye kodwa siyabona ukuthi balelungelo phela lokutshengisela isekelo sombuso welizwe siyakubeka sobala khonokho akunjalo
kuliqiniso futhi kakhulu kips ilungelo labo lelo liyikuthi likhona futhi kusekelo sombuso elihle kakhulu elibekiweyo ukuthi umuntu katshengisele ekhululekile kodwa-ke okwakathi sikutshengisela lokhu ngubona kulokunye okucatshileyo okunjengokuthi alwakwenziwa libandla elithile ngaba kuthi abantu bathi bona siyatshengisela ngalokhu siyatshengisela noma yi-2% behlangene bonke ngitho labo ezanup f labo balevunyela ukuthi batshengisele ukuthi batshengisele bengavumelani lo mthetho othile betshengisele bengena emgwakhweni kodwa lokhu yikuthi kuleyinye i-agenda eqatshileyo
i-agenda yakhona kuyini
balokhu bekhonona ngendlela yokuthi bathi bona ukhetho lwatshontshwa ukhetho lube lungakhululekanga.
Umnumzana Believe Gawule ukudale le Central Committee kubandla le-ZANU-P F sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zeLupane zithi isigaba sazo siyasilela ngenhlelo zentuthuko njalo zithi zilethemba lokuthi ukusungulwa kombuso wezabelo we-devolution kuzazilethela ububelo. Lokhu kuphume izolo emhlanganweni oqhutshwe umsakazo we-Studio 7 ubambene le-Media Center eLupane. Indikimba yomhlangano lo ibinge umbuso wezabelo njalo ubufana lomunye owenzelwe eGwanda ngomvulo. Sixoxele unkosikazi Hildegard Mufukare omunye okade semhlanganweni lo izolo njalo engumqondisi wenhlanganiso yeLupane Development Center.
Okokuqala esikukhangelelayo yikuthi nxa kusiba le-devolution sikhangelela ukuthi isigaba sakithi ngapha eLupane sesingaba lamathuba okuthi siphakame. Siphakanyiswa yikuthi thina ebesikukhangela yikuthi ayenelise ukuthi isebenzise ama-resources elawo ukuthuthukisa isigaba. Hatshi ukuthi ama-resources esilawo abe sesuke siyathuthukisa iZimbabwe yonke kodwa echiya indawo yakithi ingelalutho.
Yiziphi ezinye inhlupho izakhamizi ezikhulume ngazo kulomhlangano ngaphandle kodaba lwe-devolution?
Bakhulume ngodaba lokuthi kuvele thina ngapha sisemuva kakhulu ngoba ngesikhathi kutholakala uzibuse ngeminyaka ka-1980 indawo yakithi yona ayizange ithole ithuba lokuthi iphakame. Abantu abaningi abazange bathole amathuba okuya ezikolo ngoba kwakungela kuthula endaweni yakithi. Kuthe lanxa sokusithi kuyabuya ukuthula kwabuya futhi kwaba lokuwa komnotho weZimbabwe kwabuya kwabuyisela futhi abantu emuva. So kade bekhuluma ngakho bekuchasisa ukuthi kumele ukuthi kube le-affirmative action engaphakamisa isigaba ngoba sona sesisalele emuva kakhulu. Babuya bakhuluma ngendaba yokuthi nxa kubhadalwa imithelo abadala bezwisisa kuhle ukuthi imithelo abayibhadalayo iyangaphi beyibona njalo lapho esebenza khona. Kulula ukuthi bayibhadale imithelo kunokuthi baphonge ukubhadala imithelo bengayiboni ukuthi iyangaphi. Babuya bakhuluma ngendaba ye-corruption ukuthi iphele nxa ilomuntu okhangelweyo ukuthi nangu umuntu nguye onguye sitho vele corruption kulula limkhangele kulanxa kuphongutwa icorruption at national level i-national level yangkhona ingela face kungena muntu ongathiwa nanguyana umuntu odrive icorruption.
Ukutholakala kwegasi khona ngapho elupane kuliphatha njani? Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane liqoqane livumelane ukuthi lapho eyaqala khona ukugejwa lathi njengezakhamizi kuyabe kumele sithole okuthize?
Okwakhathesi abantu kade bengakahlali phansi bakhulumisana ngayo.
Unkosikazi Hildegard Mufukare, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Development Center, ubexoxa loMthungameli Gomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Siyasikhangeleke ezethulwa ngamaphephandaba kweleZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa aselungiselele ukujengisela okuzakwenziwa emigwaqweni namhla libandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Amapolisa aphinde athi izihlobo zidlwengula abantwana abalijumi ngeviki okufihlwa ngabazali. Lokhu kwethulwe liphephandaba leChronicle. Kuzobuya-ke umsakazi weZBC Online uthi kule nkampani yakwele Germany efisa ukuthi ivule isitishi sokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga. Isitishi lesi silakho ukufakwa emdulini wedamu leMtirigwe esabelweni seMaswingo. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. So ke isikhathi senu kwamanje ukuthi like lisikhulumele lamla silobaba lapha okukhulumayo sezithuthini. Kodwa ke xa ufuna ukuthi usithumezele umlayezelo fithizela kwisibhono khona kuphela kuWhatsApp ubesukhuluma okukhulumayo besithumeza kunombolo ethi 012024650318. Ake sezitho uthini umnumzana?
Salibonani emsakazweni, siyalibingelela bakithi. Mina ngingurizini Masiza Sibanda. Ngidabuka eCholocho South kuvillage 15 ngaphansi kwenduna yakhe iTumahlathi Njiyane. Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi kusike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi. Thina njengokuthi vele gasi lawa amanzi acocekileyo sisebenzisa amanzi ama-boreholes. La ma-boreholes la esinawo ayashoda. Kanti ke uma efile nala ashotayo kuze kuthi thina zakhamizi sihlanganise izimali sibe sesiqhatsha ngemali engaze ifinyelele kusuka kubo 800 rand kusiya ku 1000 rand ukuthi bezosilungisela lezo zikotsho lawo ma-boreholes. Leyo mali siyizakhamizi singelayo siyithola nzima. Bengifuna ukuthi ngesinye isikhathi alike lisibuzele laba abasimeleyo abangamalunga ephalamende ngoba kunzima ukuthi thina sizakhamizi sifinyelele kiwo amalunga ephalamende ayiwona asimeleyo la yizwi lethu le phezulu khona le Harare ephalamende. Besicela ukuthi beke bethu ukuthi kati bona basimele ngaluphi ngoba siyahlupheka singeke sikwazi ukuphila singelamanzi. Two, inkomo zethu azilamadamu ama-boreholes la esilawo sinathisa khona inkomo siphinde sikhe amanzi okunatha njalo kule ndawo zama-boreholes aphegwayo uma ngaphazami early 90s kodwa kuze kube la early 2000 kuze kube la namhlanje ayikaze ibhorwe leyo mgodi lawo ma-boreholes. So sithwele nzima kakhulu ngesiwomiso samanzi. Uma bengasikhangelela kakhulu emanzini ukuthi ama-boreholes ekwazi ukusondelelana maybe about kilometer kube le borehole about kilometer kube le borehole sihamba abo 3 kilometers 5 kilometers silanda ama-boreholes silanda amanzi. So leyo nto isithwalisa nzima kakhulu ukuthi kati bavele amamemba ephalamende asimele ngaluphi uma singatholi usizo olulula ngoba abantu abakwazi ukuphila namhlanje kulamakhorela kodwa kasisizakali ngoba lokhu kuyayenza ukuthi abantu begcine kubaphoqa ukuthi benathe amanzi ezulu kumbe benathe amanzi asemachibini njengokuthi izulu seliqala ukuna abantu kutholakale sebele khorela kathi abantu abalamanzi abalamaboholes amanzi ahlanzekileyo gasilawo boholes kathi vele ugovernment usiza ngani kube zinkomo zenu ezesilazo siyazithelela sizithelela kodwa le mithi emadibheni kayikho imithi siyazithengela kahle kahle uhulumende uyasihlukumeza ngoba inkomo siyazithelela imgodi asilayo mina ngingureason masiza ngiyabonga
ye nxa ufisa ukuthi usithumezele-ke umlayezelo wakho ufithizela khona kungani kuyisibhono kuwhatsapp uthumezele kunombolo ethi 01202465038 ye kwamanje sike sikhangele okwethulwa ngamanye amazwe inhlanganiso yezindaba kwele Nigeria sezibambisane ukuthi zilungise khonokho ngani ikwethulwa kwamanga ebulenjini be-intanethi ngesikhathi ilizwe leli lilungisela ukhetho oluzayo umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi umkhokeli kahulumende kwele Ukraine nguye ohlokoze ibutho le-Russia elicine lidubula imikhumbi yakwele Ukraine hlabezulu kuhlandla lapho esikhuluma khona lezizalwane zezimbabwe namhla sile ntombazana ikhona ngale ke kwele canada
igama ngingusimanga dube mrs mabaleka isebenza labantwana abaleminyaka 1 to 18 abalenhlupho eziningi ezishiyene
ye nxa sikhangele umsebenzi kodwa unjani
hayi umsebenzi ukahle
ye awusitshela ngamafutshane ukuthi kade vele usima umbani
ngingumancube ngakhulela kodube ngakhulela komalume komama ngafika eCanada ngile 21 years that was ngo-2004 ngafika lapha ngahamba esikolo ngafunda i-social work at undergrad ku-undergrad level ngaqeda ngasengenza i-masters yangikhona ngasengiqalisa ukusebenza ku-child protection sebenza abantwana laba abadinga i-child protection ngakuyenza lokho for 2 years iminyaka engu-2 sidlile ngase ngiqalisa ukusebenza lalaba-ke abale abaguli engathi baguli ingqondo
yes singathi kodwa kuyasebenzeka kumbe kunjani
hhayi kuyasebenzeka ukuthi nje nxa ukusebenza labantwana ukuhle bakhona ukuthi bayakhula uyabona umehluko empilweni zabo unlike abadala sometimes inhlupho zabo kunzima ukuthi uzijintshe kwesinye isikhathi but abantwana bayakhula abalayo i-chance yokuthi bayenza umehluko ngempilo zabo so ngathi kuyasebenzeka
nxa sesikhangela empilweni wendile unjani
hayi ngendile malume ngendele komabaleka emendweni sengihlala iminyaka engu-11 silabantwana abathathu amankazana
nxa ungatshela abantu sibili ngokuthi wena impilo yakho uyibona inhle kumbe uyibona injani ungabatshela usithini
ngingathi impilo njengomuntu wonke impilo yaba le nhlupho lapha lalaphana akulamuntu olompilo engathi impilo yakhe ilula akakaze abe le nhlupho ezijiyene njalo nje emazweni lapha kule akufanani lekhaya ekhaya kulabogogo kulabo babakazi baningi abantu abakuncedisayo but ngapha emazweni ngusisi wakhona ngu-anti ngugogo seimpilo yakhona inzima ngapha emazweni in general njalo le mpilo nje emendweni imithado ibuya le nhlupho ezishiyeneyo kodwa kuqala ukuqalathisayo ukuthi abantu baxoxisane baxolelane ngoba akekho ngala maphutha thakula akekho ngala sici
ye akuvalelisi abalaleli mama
hayi siyabonga balaleli ngapha eCanada asazi khona ngapha amagumbi achiyeneyo I hope liyaphila lonke lapho elikhona
ye kusigaba esilandelayo asizweni-ke ukuthi silobani-ke lamhlanje kuhlandla lapho esikhuluma khona lezi zalwane zezimbabwe ezihlala kwele melika njalo labantu abahlala emelika silobaba lapha ecingweni wathi sizwe ukuthi silobani mfowethu kunjani
angikhona ngibijelani njani baba
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
uzi lapho zibusiso othileni
ye kunjani khonapho zibusiso lapho khona
ha no kukhona soso umqando kuphela these days but hayi kuyaphileka
ungaphi khona
ise-Philadelphia
ye akusitshela ukuthi wafika nini khonapha-ke kwele melika
mina ngiyafika lapha ngo-2000
usuhlalile
Yeah, so this card. So this card.
Yeah, when's that going to be?
I company, yeah, my cell phone, AT&T. That's a man, you know, phone allow seven symbols, you know, over the plan, you know, over was the womb, you know, the Okuma, the Namaki, I know, the whole spaghetti, Pagati, but I guess I live.
So, Sunati, what do you feel about all the Lucenza?
I can't do to Yapu engine, I mean, you don't think in peace.
What do you plan to give people up?
Yeah, partying in people, you know, like finally, like thing in the Indian around corner, you know, as Goldwyn, Lapa, Matunu, and his own papers, Goldwyn. And then, you know, two Yama connections. I think Lapa Unange, it's mainly Yama connections. On a total red connections, I, we are going to do Usan is allowed or we beef.
Yeah, if only I get deeper, I think we have a legal ambition. Watch me on your rule.
Sorry.
Yeah, one, we'll start one local zone for just 2 minutes. So, okay, ask Kangela Kwanapo, Z, when one of Zani impilo ya lapa emeliga, ya enzu utu muntu atutuge kumbe utalonda wani?
I'll get to tuge, you know, I'll get to tuge, I know, you can have a better life.
Yes, ngati ke nga ukulma ngempilo ngono, uyabu vele, usebenzo njani.
I know I'm a middle class jobs, you know, I'll phone you know, the final one again and I went into there's a war, you know, is about manual labor, land, you know, the good thing I want to have a name, I was a you know, he is involved in education, you know, just for this, you know, I want to name for leader, so I want to get in the end of winning a right to 47, or as an own one. But definitely, you know, a minimum, I'm a minimum wage job.
So, this is a pillar of money with Stilapa, Upilla, Upatali rent. It was Jarunjari.
I know, yeah, rent Yatura, Snatamba, Yatura, but I know I don't know to pay Upatali rent. Funny, Law wanted we are digging down, Elling and Ellis Kwama Sako, you know, don't need you to Ling about Basekaya, you know, Sakula as in Ginesi, you know, depending on how I pay higher. But you know, infrastructure is involved seemingly compared to Lapa. So owning maybe what I'm saying, but Zamuti, you know, maybe Lama standards now are now a kaya. And best when I say America, so funds maybe the elephant in Bichan, even this is coming as a near tour. So last of all, I was challenged, owning an elaway. We started up owning an elaway. I couldn't wait, you know, was coming. But, you know, we are killing.
Yes, I was a zigo to get iskatis, and slum how. Valeri sabalalele mfowethu.
Hayi no nyabonga baba isikhathi lapha nyabonga balaleli.
Yes, siyabona ukuthi sokwesikhathi ke somculo kwamanje ukuthi siqhubeke sixoxa lo mkhosi phela emkhumbulo umkhosi izolo sixoxe sibili kwazwela so siyakwazi ukuthi abaningi bemlafuna ukuthi lingene kuhlelo so nxa ukuthi uhla ucula kumele kwenzeke sokumele ukuthi usithayele usithumezele WhatsApp message 01202 hayi othi ke ngizayiphinda futhi inombolo leyo 01202465 0318 kunjani when uthushadile kanti uqamba amanga when uthethe inyoka ayifake endlini when uthushadile kanti uqamba amanga
mina ibizele kubhethi Omega Ndlovu. Ngikatheso ngihlala ephumula South la. Mina ngenza uMasikandi osambhaqanga ngumsabatha. Ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akulamuntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo azomculo othukayo, azomculo onenhlamba, ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona, of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo nto. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Jalo ukhethiwe ukuthi khonapha kwaMasikandi akusele ngamafutshane ngakhonokho.
Yeah, nginomnethiwe kubest Masikandi song yona lethi Zulu liyaduma.
Yeah.
Sky is Metro FM. Yeah.
ubona zani uzasithola isicucu sangkhona?
Ye ngokucela ebantwini abayibo abangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo nangendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma abe mali.
Ye kuvotwa njani khona?
Kune-link yeSkies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu-scroller, uza-scroll uyefika ku-best maskandi, kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi, then uyachoose ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje bonke abantu abasakhulumisana umshado wamapha umshado wephepha umlalisa umshadile kanti uqamba amanga mdakamame kanti uthethe inyoba ifake endlini.
Ithi yona ngizofela othandweni. Ngayikhuluma ngokuthi ngizofela othandweni ithi umuntu ushadile ngoba amajita amaningi yebo sishadile kodwa manje suka sekungathi uthethe inyoka wayifake endlini. Ungananzelela impilo ephilwayo kwesinye isikhathi. Angisho ukuthi omama yibo bodwa ababarong isikhathi esiningi emendweni. Yebo bakhona obababhedayo kodwa le ikhuluma ngokuthi umuntu ongumfazi kuyabe kunguye ohluphayo ngaleso sikhathi, ekuxabanisa nezihlobo, ekuxabanisa nabantu obathandayo, uthole ungasena kuphumula enhlizweni. Yinto esikhuluma ngayo ku-track 1 ethi ngizofela othandweni.
Mawuyitholile wemdakamama awubambelela kuyo, mawuyitholile wemdakamama bambelela kuyo.
Take two, ithi yona yokunenhlanhla. Leyo isho ukuthi ma ngabe ungumuntu ongakashadwa uthole insizwa kumbe indoda ethi ifuna ukukuthatha, kumele ubambelele khona ngoba kulezi nsuku sokuzima endabeni zokwenda, endabeni zokuthathwa noma ezokuthathana. Ngakho-ke iy'nsizwa eziningi ngihlala ngizwa lapha zikhuluma ngama-yellowphone. Ithi yona uzoyithathaphi imali yokuthenga i-extra kule imovethi yokuzishintsha? Njalo uma ngabe usuzishintshile uyabonakala, so bambelela kulowo muntu noma ngabe unjani, ma ngabe
kuthathaphiwena.
Kumele ukuthi lisisapote singabaculi bakithi, ma ngabe sisenza ama-shows nibuye kuma-shows lisibhotele siwina ama-awards. Yithi engikucelayo ebantwini bakithi, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke mkhosi, ungadinelwa kusasa mfowethu.
Ngiyadula uthando lwanamhlanje, hawu ngiyadula uthando lwanamhlanje.
Thande umncome umthando umuntu wakho bambelela kuye.
Yela uzosibili umculo uyajaka kakhulu, siyabona kulabantu lapha abakhona enkundleni. Noma ningwenya ukhona uthi sawona Dube livuka kanjani. Siyaphila mfowethu singazi wena khonapho. Pretty Ncube uthi livuka kanjani ko Studio 7. Sikahle kakhulu lapha ke Pretty. Kuzobuya labanye ke abaningi ababhaliyo. Ubusani laye uthi hello, linjani khona ngapho? Ye siyaphila kakhulu. Ye uthanda ukuthi cha mbijana lizwe kancane. Kunjalo. Ye kodwa ke singakehlukani ngokuthi sikhangele udabule lodwa kade ukhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla le-MDC bakhangelele ukuthi bazatshengisela lamhla bekhonona ngokuhlupha kwele Zimbabwe. Ngiliqhuba lapha-ke uhlelo lwalamhlanje oluvalelisayo ngu-Gibbs Dube, kodwa lingakhohlwa ntambama 7:30 babe kulolunye uhlelo.